Hello, Coco, bitch. Baby, tete la mazo. Tete la mazo, wait. Oh, I'm a fancy one. Ngingalithola njani zulu muhle kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zisuku zonke namhla sikhangela ke ukuthi indaba abanye abantu abaningi bengachadi nginenhlanhla ngoba lomnumzana Ezra Chisasibanda lo mama ke usikhagumbo kule South Africa lezi ke zincwadi zamasiko esintu baba Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga kakhulu Dube njani
ngiphile kakhulu ngiyamukele lawe mama sikhagumbo kunjani
ngiyaphila kakalinjani
hayi ngiphile kahle so akutho ukuthi kati indaba abanye abantu bengasachadi kulezi zisuku kuhamba njani
Le indaba ezinga kakhulu kulezi nsuku. Indaba ye-economy engathi iyinkinga kakhulu. And abantu sebegijimisa imali. Ma ungathi uyashada, uthole ukuthi umuntu akhona akanamali. Igenge encane, especially abantwana abancane laba bakwazi ukubekezela emuntwini onganamali. Yikho nje ngabona ngathi kungaba kuyinkinga kakhulu.
Okunye sibanda kuyini?
Ungathembekali, ungathembakali. Abantu abasathembani edu. Nxa unkosikazi uMbele Jaka lakhe akakusela kuthembana. Sesisaba ukuthi ngendlela sokwabuya khona into zaku-social media lokhu, kukhona okubenza kuza ngalo mama engilaye, kumbe ngalo baba engilaye. Abantu ke-i-trust kayisekho, akusela lokhu kuthembana.
Kwenziwa kuyini kulokhu-ke Magumbo?
Nama ngazi ukuthi kwenziwa kuyini. Njengoba ekhuluma nje ubhuti uSibanda lapho ukuthi i-social media. I-social media yengathi sibulele umphakathi kakhulu. Ngoba izinto zakhona zonke ziyashesha vele. Into zakhona ziyashesha nje akusafani nakudala ukuthi bekubhala izincwadi kwenzwani. Manje 2 minutes umuntu seqonyiwe, 2 minutes sebehlangene, 2 minutes umuntu akhona segula vele ugcina ungasazi ukuthi kade vele umhlaba ufunani.
Into ekhona khona boDube ngizala ungezelela njalo kumagumbi. Into ekhona ikuthi-ke akusekulula ukuthola umfazi, kulula ukuthola indoda. Abantu akusafani nakudala ukuthi umagumbi laba nxa bebenqunyelwa bekhonjiswa kothatha isikhathi eside. Khathesi-ke Dube ngisikhuluma nje khathesi nge-5 minutes le sikhulume ngayo. Nxa sengithola umuntu nxa ngifuna ukuthi ngiyengicambalala phasi emacansini ngiyahamba. Kodwa uma sengizibuza ngemva kwensukwana ukuthi umuntu lo nguye ngamthatha yini ngathatha laye sembona kutho ukuthi ngakwenza komunye umuntu.
Khonokho-ke magumbo kuyahlupha kathi kwenziwa kuyini? Ukuthi abantu sebephoba ngamaphakaphaka.
Hayi, okunye environment le especially lana eGoli, hayi impilo yakhona inzima kakhulu. Environment yakhona esiphila kiyo these days kunzima. Akufani nasemakhaya. Hayi mina mbuye eKezi impela, uyabona ukuthi kulomehluko kakhulu. EGoli impilo yakhona ifast kakhulu.
Kusekhona lapho magumbo kakwenzakala eGoli kuphela. Kwenzakala nalapho esikhona uBongilandi lapho khona le mazwini lawo kaPhetheya. Abantu sokulumncintiswano esingathi yi-competition. Ukuthi hayi ngile jaha elinje umuntu la sezibona ukuthi ayi ngiyasalela leli jaha lakhe lile mali la mhlawumbe lo muntu ephathini sewela icabanga ukuthi mhlawumbe lo muntu uzomgcina kadlada umuntu lo ufuna nje ukuthi athayela ukuthi ama-test and pass.
Okunye kwenziwa yikuswela. Ukuswela yikho kwenza abanye abantu begcine lesenza so. Okunye kuswela, okunye kuzekelela. Abadala labo kwesinye isikhathi abasakwazi ukukhuza abantwana. Njengalapha eGoli umntwana wala eGoli kashaywa. Ungamshaya uyabotshwa. Sokunzima vele kakhulu.
Angazi umbele okudla futhi magumbo kumbe kudliwana abantu sebephonga ubuhlala bengani laba abantu vele abadlulele ukuthi bangene ecansini akusela muntu imizwa yakhona sihlale isegcekeni nje behlangana abantu nje sebegcine kudala kwakungenzakala kudala lokho
pho ke kungalungiswa njani magumbo khonokho
hayi lokho nami anginalwazi ngoba angithi lapha izinto zakhona ziyakhula abantwana bakhona bakhulile inyama yakhona inkukhu zakhona zikhula nge-2 days ama-cheese la niko kwenza abantwana bebe so abantwana bakhona lo mfushi wakhona bawufuni sebejwayele khona lokho kwakhona la lapho vele kunzima kakhulu akula sixazululo ngoba lasekhaya nakhona kunzima besingathatha abantwana bethu sibahambise ekhaya manje ekhaya nakhona lakho kusahlaleni okufanele sibheke nje sizothini
kuba khonapho-ke baba Sibanda udlovalo hlelo
ye ngiyabonga kakhulu-ke oqathele ukuthi abantu bafundise abantu zihloniphe nxa umama zihloniphe nxa ngubaba ungathukanga lo muntu esitaradeni kumbe ku-social media uthi hayi nangomuntu ungalandela ukuthi abazali bakho bakhanya bezivukisa beshayina labadoda mbe labafazi la uthi mana ngenze njalo-ke okuza kwenzeka gcina ukogoqwa nyawo
ye phoselekuqina khonapho magumbo
ngiyabonga kakhulu ngokuba sehlelweni hayi iqinisile ukuthi abantu kufanele baziphathe kahle ukuhloniphana lokuthi uzazi ukuthi wena ubuyaphi ngibona ngathi kuyinto ebalulekileyo kakhulu
ye siyamuzwa lapho-ke ngumama usikhagumbo khonangale-ke kwele South Africa lo baba u-Ezra Chisasibanda khonangale-ke kwele Bhilitane lezi zingcwethi kwezamasiko esintu ngiyabonga kakhulu baba Sibanda ngiyabonga kakhulu magumbo
siyabonga
silungile baba
Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithemba uGift Dube lilayo.
Ligcina masiko kwethu. Owakusenziwe manje. Kangela obaba mkhulu. Babe lobo logogo. Kangela ezinye ezizwe. Ziyawagcina masiko wayo. Kangela manyama. Bayawagcina masiko. Owakusenziwe manje. Owakusenziwe manje. Havatala
Havatan
Watini
Haya uchela Vati salulande
Salulande
Hiwono msi
Salulande Salulande.